okwakhathesi siphonguthi ngesiphangi phangi ivike phelileyo nje saphonga uhlangana sathi bakithi abantu sebediniwe ngokugqiza emakhaya kunganjani ukuthi ke senze enye nje into abantu bangachithisa izungu izim expo ke izabe khona kuyo livike esilandelayo impela vike elandelayo ngo September 3, September 4, 5, and 6 sizabe sise Dallas eTexas. Sizabe sihlangene lelinye iqula elithiwa yi-CFI ngabeze church lapho labo babe belenhlangano yabo khonapho siyabe sindawonye yikho-ke zihlobo zami ezithandekayo laba bengenelisa zamani ukuthi lilubhekise eDallas ngesonto ntambama eDallas ziyabe ziduma kuyabe kufiwa kuthunquthule izani sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi abantu bananzelele ngenxa yomkhuhlane lo igcikane eselisithwalise gadalala ngalidlela.
Sizwa kuthiwa linxuse abavela eZimbabwe ukuthi bazolibazisa abantu emdlalweni lo. Liqiniso yini njalo bangaki abavela eZimbabwe ukuzohlabela?
Sizame ukunxusa abahlabeleli abadumileyo kakhulu eZimbabwe bane kuzabe kulo Talky Vibes kube sokusiza njalo uJazz Signal ngabe Harare labo kube sokusithi le koBulawayo sinxuse intombi yakoNdebele uSandra Ndebele odumileyo emadebelele leZimbabwe yonke ababangaka abangamaziyo uyeza nje laye uzabecula lo mzo 7 yibo labo abane esibanxusileyo sebephumelele ukuthola amaphepho okuhamba uTalky Vibes uJazz Signal uSandra Ndebele lo mzo 7 bekuleli jaka njalo elidumileyo kakhulu eZansi Afrika elibizwa ngokuthiwa nguprofessor. Uprofessor ubesiza amaphepha akaphuzile ukuthi athole kuyabe kuthunquthule. Wozani ke lize bethwa ngumoya zihlobo zami igcikane leli selenza ukuthi umhlaba wonke jilekelele akusela nto abangayenza abakasayi ndawo besithi nje abantu kabake babuye bazobethwa ngumoya bejabula kudliwa kusuthwa kuculwa kugidwa kuchichimbwa. Ngiyabonga.